Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 13 Zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
baza kuzwa ngebhathi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthi
ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omgqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Njalo lasezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise.
Izakhamizi zelubhane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo ze primary.
Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kuduke udaba olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank uCEO besebenzisa ama-akhawunti atshiyeneyo labanye abakumanejimenti.
Ibhanga le-Reserve Bank liphakathi kokucubungula izikolo lamabhizimusi etheswa icala lokuhlawulisa besebenzisa umkambo wensitha i-black market. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omgqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Leli bandla lithi umhlangano wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Douglas Munzora lomongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ngokukhuthaza inkulumo zamabandla ezombusazwe. Lumhlangano owenzelwe esigodlweni salo seHarvest House ukhulume njalo ngodaba lokuthi unkosazana Thokozani Khuphe elokhu engumsekeli kamongameli webandla lanxa wahambisa leli bandla emthethwandaba esithi lifuna ukumgxotshisa edaleni ephalamende. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla lakhe laswela abantu bokulimela kukhetho lwama-by elections kwezinye izigaba zelizwe.
Asiloqiniso ukuthi njengebandla asila ma candidates. Lizakhumbula ukuthi i-proclamation ibekiwe njalo i-nomination court ihlala mhla ka 26 kuyona linyanga. I-document elibonwe ngabantu liphepha nje elomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama candidates kuma elections lawa. Njalo lizananzelela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla esele lama candidates asehambile aze ayofayila ezek emelele ukhetho. So sizimisele silawo ama candidates njalo kusiyafika ilanga le nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo. Kulezinye okusamele senze ama primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abaningi, kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni zokuxhumana ngeza lapho osoku uvunyelwane khona ukuthi hayi obekuvele kusaziwa ukuthi candidate ngubani. Abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni, abanye bengabavumeleneyo.
Siyabona ukubana umongameli webandla lenu le-MDCT umnumzana Douglas Munzora usehambise udaba lokuthi ibizo le-MDC lingasetshenziswa ibandla le-MDC Alliance. Manje nxa kuyikuthi abasoze balandele lesi sixwayiso kuzahamba njani?
Ibizo elithi MDC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku Supreme Court judgment sichasela abantu ukuthi into zime njani. Njalo lizakhumbula ukuthi ubaba ukomiti uchairman wethu wavela wachaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu 7 esinhlala ngukhuluma kuona lo umsakazo ngakho lokho kwenziwe ngubaba u Douglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abaza sayina amaphepha awama candidates awe bandla lethu le MDCT MDC Alliance ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani izixwayiso bangazidaya zithatha kumbe bayalandela umthetho baza kuzwa ngebhatshi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi utshoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe ephule umthetho weconstitution angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi
yona imkhankaso yokhetho lwama-by elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19
umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu zakhumbula ukuthi kusukela unyakenye bengikhuluma kuwona lo msakazo ukuthi siyenza ukuthiwa i-restructuring siyalungisisa izi-structure zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelela ukubana sibe le-congress i-ordinary congress ngaye yenalo u-March ozayo so i-by election le isithole silunge kakhulu sizilolonge kakhulu njengebandla so kuhamba kuhle konke ama candidates sesilawo engingathi almost 90% sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza simelela ukuthi ukhetho lufike abantu bayezikhulumela
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Zakhamizi zelupane East esabelweni semathebelele North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesindebele uzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda usethulela lolu daba eselupane.
Izakhamizi ezixoxele leStudio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besihlonini ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani abakulaleli babe bengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters. So abantu laba khonokho kuyasihlupha.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwananzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besizwa ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Kuzima abanye sihlangana labo ukuthi khona siphonga ubona this time kunabantu abaphonga ukuthi bangumayina sebedila isigodi asange sithole information bafika nje badila umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sibonisane labo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini belupane nabo ngifisa ukuthi nayo kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana nesikhathamandla yizwe esikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Welupane East edalele ephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule.
Silo hlupho esibhekane lalo kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku-public service laku-education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. I-public service ibiqhatha ama-teacher ingazange yaconsider ukuthi u-teacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo.
Phambili ekuzelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
So ke abantu abayebegebha labo abantu abayebesenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explorer uyabhoda yonke indawo. Lenxa sebekutholile ke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Robert Mugabe, umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini village, ngomunye wababele umcabango onje.
Hayi imali ke wena yini? Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise. Sasise ngcindo okukhulu la esebenza, ngithe down ngokuya lundoda la uyathintsha
abantu.
Izakamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholizwa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngu-ZANU PF today, mina ngiku-dispatching u-PC instead of us buya zisihlanda uzafitha ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kufithi thina abantu esisebenzela iphathi sine singasangenanga kulezo nhlelo.
Iluba Self Help Project hand in hand iqembu lezakamizi enzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Ya iproject le siyasiyiqalise sibe labo babanje abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthani sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasesizifuya kwimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sasesithi besikini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele, kube nentuthuko ezigabeni zabo, kuqhatshwe abantu balapho, kulungise indaba zemfundo lezempilakahle. Ngimana e-Studio 7 eRupane East, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi liphakathi kokucubungula izikolo namabhizimusi etheswa icala lokuhlela imbadalo kusetshenziswa umkambo wensitha i-black market. Usiba lukhulu webhanga leli umnumzana John Mangudya wazise izolo ukuthi labo abazatholakala belecala bazajeziswa ngokuhlawuliswa kumbe ukuvalelwa ama bank accounts, babuye njalo bavinjwe ukufinyelela inhlelo zokwamukela, ukugcina kumbe ukuthumela imali. UMangudya uthe abalolwazi ngezephulamthetho kumele bachayele ugatsha lwe-Financial Intelligence Unit ucingo kunombolo ezithi 078-0434-475 kumbe ku 071-403-9897. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nasikhangele indaba ye-black market ye-foreign currency. Isisiqoke qela loba isusa yendaba ikubana yona ngokwayo i-formal market auction system ayikwenelisi ukusinika i-foreign currency ekwaneleyo ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga elanga loba ukuthi i-economy ihambe okwaneleyo, okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency emkambono emnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi ibushwelaka ala kwe-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And osokwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system e-Reserve Bank acreate i-opportunity yokuthi black market ibe i-service provider kulo lalo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators sibableme bona beyikwindlela zabo zokudinga i-solution, kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi sikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-Reserve Bank asikayitholi. Amaviki semangaka asedlulile abantu bangalokhethwa auction bengayitholi imali, atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala. Singamelela i-Reserve Bank le-allocation system.
Lungalungisiswa njani udaba lwe-foreign currency lolo?
kungabe lokugqibilezela loba esithi indiscipline kuma players economy isikakhulu kulabo abalendlela zokuaccessa loba ezokusebenzisa iforeign currencies ezandleni zabo. Singakhangela ukuthi imali nginamabili amathathu adlulileyo kudubuke udaba olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abakumanagement ukuthi bethole imali ebhanga ku-ocean system besiyayithengisa ku-black market. Yibo labo esithi kabajeziswe, labo kufuze bejeziswe ngempela bajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lowo. Kodwa ungakhangela kulaba abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi business iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-ocean system. Kunzima ukuthi sithi kabajeziswe. Njalo nxa ngikukhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabe upurpose wonke umuntu we-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha funda abamanipulator ngoba baningi abantu abamanipulator i-currency labo bona laba abaningi abasemkambono omnyama bayimanipulator i-currency. So kuzabotshwa abantu abaningi kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela yokuthi foreign countries ibe ngani yayenela.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungula izenotho. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumilane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu adlula ayisithupha 668 ababanjwe leli gciwane. Kumanani ayizolo kulabazinkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane ezilithumi 10237. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula inkulungwane ezintathu 3578. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isabelo senkabazwe kubandla leZANU PF siphakathi kokufuthelana phambilini kokhetho lwezigaba zalelo bandla oluzenziwa ngempelasonto. Lolu khetho lwadluliselwa phambili kulandela ukuxokozela okwabangelwa ngabotsheketsha ababehlome ngenkemba ababikwa bekhokhelwa ngowaxotshwa ukuba ngumphathintambo wezomvikela uMnumzana Owen Muda Ncube. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakoBulawayo eliyilo okuthiwa liyakhokhela ekuthelelaneni igciwane le-HIV selilabantu abaningi abasebenzisa amaphilisi ama-ARV. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabukwanani basakazi be-Studio 7 nezisakaza njengoba zinjalo. Phina ngumbhanda moyo komnyama esigabeni kugama kwama village ward 9 kulima West Plant. Ya indaba engiyizwa la ku-Studio 7 indaba emkolo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba ma bengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher abe ngasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa. So kubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapholisa konke ezilungu umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa. Mangeke ngibe ngimude salani kahle ngiyabonga ngubhanda moya
linjani studio 7 basakazi be studio 7 hayi siyabonga izindaba elisipha zona ngensuku zonke siyalibonga kakhulu ngezindaba ngizathi ke ngikhulume ngecorona le esihluphe kangaka okusuka kumangalise kucorona la bakhuluma nge-social distance esibehlule even emabhasini emthoveni kazuku abantu akula social distance laphana abantu bayaminyana emabhasini la kundawana zonke nje i-social distance vele ayikasebenzi lokho kwaqala i-corona siyabona nje vele indawo eziningisa iminye emini okukhombisa khona ukuthi hayi uhulumende angazi ukuthi yena ulubuka njani lolu daba especially emabhasini ezuku siyaminyana akula social distance but babelokhu bekhuluma nge-social distance kunje nje bamisa imchova leminye ukulayitsha kwathi uzubuko nguye le-social distance kodwa siyiboni naleyo social distance kuzubuko abantu yisiminye eminye nje every day abantu bayaminyana kuzubuko mina engikhulumayo ngumzilankatha Ncube
sanibonani sanibonani basakazi be-studio 7 nonke nabalaleli nabalandeli be-studio 7 onibingelelayo uClayton Chivasa ngisekempton park egoli bantakithi kakhulukazi abantu besizwe sikandebele bakantwaka mina ngingumnye wabantu abangajabuli nento eyenzwa nge-ZANU PF nento eyenzwa ngamashona ukubulala abantu besizwe sikandebele ngesikhathi segukura hundi sibanengi abantu abangayithandi leyo nto abangajabuli nayo neze kodwa engakushoyo mina akeni sifunde sibe nedat forgiving heart nginokumamela kakhulukazi ku-studio 7 both Ndebele version and Shona version angikaze ngizwe umuntu wesishona ekhuluma kabi ngamandebele kodwa every day abantu bakantwakazi each and everyone okhulumayo ku-studio 7 usuka nje elwa nabantu besizwe sesishona akeni sibeke phansi izondo siqale phansi bantu abakithi sithandane isizwe seZimbabwe sisezandleni zethu sonke amaNdebele amadonga amashona amasudu amaXhosa sonke namathonga amashangani abahlali baseZimbabwe akeni sithandane bakwethu bangathandana ngesize sibe noshintsho kulelizwe siyofa lokhu isimo simediwe sime ngakhona akeni sisekele umuntu onegama well marketed uyena nje kuphela umuntu ozokwazi ukusuka iZANU PF bese kube noshintsho ezweni ngiyabonga abantwana bakithi bakamtakazi ngiyabonga nonke amashona amaNdebele amathonga abathandi belizwe lethu leZimbabwe nibe nelanga elihle ngiyabonga
balibonani basakazi baka studio sethu igama lami nguEzimoni Nkomo ngizalwa eTsholoshu ekhaya ngicela ukubuza uhlelo ukuthi uhlelo lokulungisa imigwaqo kwelakithi uhlelo lokulungisa endaweni eyodwa noma ezigabeni esisodwa ngenxa yokuthi thina kwelakithi ngaleTsholoshu imigwaqo iphelile ifile ayilungiswa kungani vele imigwaqo ingalungiswa ibizwe lonke kungakhethwa
salibonani bantu bakithi ngezindawo ezindawo hayi nasiyaphila bantu bakithi lathi sole kunokukhona abantu bakithi yayibona le nto zawuchamisa lezi zamagama liyasidimaza nendlela embona yakhona cause ngeke sihlale sizishamisa namagagabule gama kodwa ubuya kuba shini uMonsora la ngalithi igama lelo uyalithatha so uma sivotele ushamisa fanele sesivotele uMonsora kuthi uMonsora singamfuni so sofa uchamisa lapho sivotisa kuMonsora enkanye lazame ukuthi iphume kula bantu abayithula ababangilizwe la ibizo lapho abasale lebizo labo belibanga bazasala belilungisa kahle hayi daba lwabo lolo kumabayekini vema siya kushamisa siyalimala straight bantu zaphu na ngikhona sizameni kuya kuzapho ngikhuluma into ezizwakala uzapho plus abanye abazwa basola bathi ANC kathi singasola njalo ubaba kwamakhelwane sile kulo solo wethu ubaba wabo ekhaya ANC ule cala bani nambone bavele wathi ANC ngwele inkinga yokwenzani ANC kala cala eZimbabwe kala cala cala yiphi namavota sivotele uANC esivotele uZANU ma uvotele uZANU ngobulalela izwe ANC kanjani sizazameni ukuthi singathathini nje inkinga zethu siqashe ngomakhelwane bese umakhelwane wenza ukuthi inkinga ke seZimbabwe ayikho eSouth Africa izaphu zano nje sizameni singayivote sikhuluma labo mzali labo magogo bethu bona basekhaya bayivote izano phela abantu abasimazayo bona abasemakhaya bavote izano ngoba thina sinje sisemazweni ngakwazi sonke ngeke sikwazi ukuyavota noma singathi yazana kodwa umbana basemakhaya bayasithiya bazana mina mafukuba na master from Chuka liyonto stimaza sayima zwe inxaya kula bana bantu siyawa siya recampilizana kodwa mayingadliwa 10 notes ngeke ikwazi ukurika kanjani so kodwa kitina zamini mase vote sivote na maparty napho zapho bakhona umthakazi bakhona abantu bengasimela so mboni icala elikhona ekuyikoma ANC silo sipha ku ANC singaqhathi ufa ucatsha umuntu lo kya inkinga yibona but ucatsha ngigama lika makhelwane umba abantu bakho uma betshontsha noloku sna hayi ngaba kamakhelwane babahamba laba bafundisa bamrongo bona bakola betshontsha hayi khona ANC kala cala lapha zikhipheni ANC icala likithi abantu bakithi asikhipheni izano siboneni ukuthi ANC izayenzani mase ngikuthi ANC lesandla
kalibingelela njalo ntungamile inkomo kini lonke ma Africa mahle kodwa ma Africa manje sebheda njengalunyaka lebantu bakithi lisikhalele lisizwele sokusikhala ngamapermit into iyavela kuliminyaka le nje kwase sibona sinesema segoli sokukubishem sokukubi kangazi umbumu nangakwakuyobathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sikwaleke siye khona siyengene edesertini yakhe bani kuthiwa ngumuntu olengundo ocabangayo bani kuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika bani uyazama ukuthi abantu evula ama-regation evuleni bengabuthelela amapulazi wonke phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba nikubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani ngibongelana nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangawuyala kungangcono sidumelane siwele phansi ngela kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento ngela kusajiki ngoba sesihlupheke kakhulu sihlupheka sesihamba sihlala emagangeni siyazama ukuthi kumbisi abantu bethu bedla abantu bethu befunde sike sihlutshwa njalo siloku sihlokolozwa kathi siyisouth africa siqalile futhi ikhuluma ngabantu bezimbabwe bodwa emtswelini wangabafuna abantu bezimbabwe sefakelwa lulu ndoda lo umalema makade eriht ngathi ama-afrika wayekhuluma ngama-afrika maye bamfundisile la umalema sejika ngoba uyasalele ete engabi labantu ngiyacela loku into zethu sike zivoneni sonkeni sikhangelene ukuthi sifuna ukuya ngaphi ake likhangelene tungamela inkomo ngicela mina kuqonde kuwo ama-president ngqo sike sizwe mpela ama-president lithi ma-president napa abantu bayakhala
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele selemelika liya lisehla lanxa inani lababanjwa leli gciwane liqonga mihla ngemihla. Isigaba se-New York yiso esikhokhelayo kumanani ababulawa ileli gciwane abangu 226 ngelanga linye. Kuthi inani lababanjwa leli gciwane elizweni jikelele selisedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha lanhlanu 65% ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegciwane le-coronavirus unjani lapho ahlala khona.
Ai lokhu okwe COVID khanya kuyasehlula umhlaba wonke loba kuqanda loba kuthisa khanya i-corona le iyachaya ayilandaba ukuthi umbeyibongaphi. Ngalokho ke abantwana mina ngilombono wokuthi behlale esikolo unless nxa sekuzaba le ndlela entsha yokuthi abantu bephile kumbe yikho khonokho abakutshoyo nge-great research sekumele kuntshintshwe njengobana wonke umuntu ole-desk job esesebenza ngkhaya since they can. Abantwana labo
lona udaba lokuthi izikolo zivalwe abantwana bayofunda ezindlini ulubona kuludaba olunjani kakhulu nxa sikhangele igciwane elitsha leli elithiwa yi-Omicron okuthiwa limemetheka kalula? Yinto emele yenzakale yini ngalesi sikhathi?
Abantwana bona ngendlela thina esesijayele ukubana imfundo ihamba njani kuzaba nzima ukuthi befunde ngekhaya bethole ama-benefits wonke our education as we know it in our economic dispensation the world over. Abantwana abantu nje in general are used to behaving and acting the way that they are trained in the school systems. Kukhona ngapha where people are doing homeschooling. Lokhu ukuthi abantwana befunde bengkhaya kuyabe sekufana nalabo homeschooling a lot. As a parent mina I know the burden that it puts on the parent to monitor and care for the child and make sure ukuthi they are understanding and ukuba they are paying attention konke lokho abantwana labo ngiyathemba bazajayela kodwa hayi kuzaba indlela entsha mina mboni ngani akumelanga ukuthi abantwana beke lokuya esikolo kusho ukuthi kuyamele sisivumelane lokuthi amabhora wonke akhansilwe amastadium amaconcert kusho ukuthi sekuvalwa sesihlala sigcine emabhokisini ezindlini umnumzana mkhululi ntabambi isizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwele melika isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela izakhamizi zelupane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesindebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary siluqhiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com